sayigcine isihlalo zakhathwa umongameli welizwe ke esebenzisana ke nekomiti yephalamende. Iyikhomishini ezakhangela njalo yenzima okuthiwa ngesilungu ama-affirmative action ukuzama ukulinganisa ke kubomama lakubobaba khonaphana umntwana oyinkazana lo mntwana ongumfana. Yikho ke njengamafitshane ukusebenza kwaleyo gender commission izabe ingakhangeli omama kuphela kumbe obaba kuphela kodwa iyabe ikhangela ukulinganisana phakathi kwabo bobabili ke umama lobaba umntwana oyinkazana lo mntwana ongumfana.
Kodwa nxa sikhangele ikakhulu isisekelo sombuso isikhona ubona ungani izaphathisa na kumbe ngumthwalo nje ophongukuthwalo?
Ngombono wami ngumthwalo nje ophongukuthwalwa. Kodwa-ke kwakhulunywa ngabantu-ke ku-outreach bathi bafuna i-gender commission kakhulu abantu abangomama abathi bafuna ukuthi-ke balinganise-ke labantu abangobaba. Kodwa ngase kukhangela njalo constitution bavele omama baphiwe amanye amalungelo amaningi layo i-bill of rights ilawo amalungelo abomama. Omama bangezelele baphiwa kamasithi ephalamende amahara mbona ingazathi kuvele kukhavekile le iyabe siyi-duplication nje i-commission le ikanti kuvele nje ama-commissions akhona khavase neso sigaba esikhangela kulinganiswa kwabomama ke labobaba.
Udaba lwabomama labobaba ukulinganiswa kwabo ludaba olusegudwini ngoba siyabona lungani lwakhulunywa kakhulu kusekelo sombuso lesesitsha.
Yebo, kukhanya ingani lundaba lusegudwini ngoba bathi-ke bona nxa bekhuluma omama bayisilinganiso esikhulu ekhulwini okudlula obaba. Yikho-ke omama kumele-ke labo bathole-ke esingathi thina ngama-opportunities-ke alingana labo baba. Kodwa-ke okukhangeleleka ukuthi kwenzakale ukuthi-ke lokho kulinganiswa yinto eyenziwa emsebenzini hathi emakhaya ngoba ezindlini lapha ubaba nguye inhloko umama yinhliziyo akulinganiswa ezindlini. Kodwa-ke kukhulunywa ukulinganiswa-ke basemsebenzini ukuthi nxa kulo msebenzi ofuna umuntu umama la abe lethuba elilinganayo lelikababa ekutholeni nalowo msebenzi hathi ukuthi kuthiwe ukhona oqakathekileyo okudlula omunye.